soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngone uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 18 Zibandlela 2023 igama ngokuyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Izinqumo eziphumileyo kazilamehluko kangako kuleziyana ezivele kade ziphumile ku ad hoc committee.
Amalunga eParliament lamhla avumelene ukuthi ugwalo lokwabiwa kwendawo zokuvotela elizweni olwe preliminary delimitation report kumele luqale lulungiswe impawu ezithile andubana ludluliselwe phambili.
Uhlelo lwami luhle kakhulu ukuthi izakhamizi ukuthi ziqine ngisho lezi ndlu laphandle ukuze ubulawe wethu ehlanzini. Hayi, sesibona ukuthi ngcono sizenzele. Bazathi sebesitshela njengoba abantu libona ividiyo omunye efunga ukuthi abantu abangeke bephume.
Ikhansili yakobulawayo namhla imanyene labo somabhizimusi ugatsha lwezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe labanye ukusungula uhlelo lokulondoloza idolobho leli lihlanzekile. Owake wasebenzela uhlangothi lwamapholisa olwe-CID obikwa wadubula wabulala abantu abathathu ngeviki edluleyo eWedza umiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu.
Amalunga eParliament namhla avumelane ukuthi ugwalo lokwabiwa kwendawo zokuvotela elizweni olwe preliminary delimitation report kumele luqale lulungiswe impawu ezithile andubana ludluliselwe phambili njalo lusetshenziswe ngokusemthethweni. Omunye wamalunga ekomiti le umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa okwenzakale eParliament namhla kungxoxwa iqhuba loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Kusinethi baqeda izolo kuNational Assembly siqedile nje sanda uqeda kathesi. Izinqumo eziphumileyo kazilamehluko kangako kuleziyana ezivele kade ziphumile ku ad hoc committee. Sivumelene ukuthi khona iZEC okwakuqala yehlulekile ukunanzelela isekelo sombuso welizwe i-section 161 we-constitution yaseZimbabwe. Kufuzile ukuthi khona babe logwalo olutshengisa ukwanda kwabantu ngaphakathi kwelizwe i-census report. Kuvunyelwene njalo ukuthi iZEC yehlulekile uku-applya ngendlela umthetho ewuchoyo i-20% variance, okutsho ukuthi khona umthetho udinga ukuthi ngabe ama-constituencies lama-wards aba namanani abantu abavotayo abalinganayo. Nxa kusiba lo mehluko ungadluli ukuthi enye i-constituency ibe labantu abanengi nge-20% kumbe ibe labantu abalutshwana nge-20% kwedlula i-20% kwezinye. Sivumelene njalo ukuthi iZEC yehlulekile ukuthi inanzelele i-principle yokuthi khona nxa kuyukuthi sebemanyanisa amawadi kumbe bemanyanisa ama-constituencies kuqakathekile ukuthi bethathe i-constituency elabantu abanengi beyilondoloze ingabi yiyo efayo kodwa kufe elabantu abalutshwana. Behlulekile ukunanzelela esithi community of interest ukuthi abantu abasedolobheni ngakwenza ukuthi bahlanganise labantu abasemakhaya ngoba abantu labana indlela abaphila ngayo yehlukene. Sivumelene njalo ukuthi indlela abayenze ngayo amawadabo ebengabhalwanga ukuthi kumamephu abo ukuthi kutshengise sobala ukuthi leyi wadi icina ngaphi njalo leyo boundary umngcele wakhona bewufaka bebekhangeleni ngoba imephu zabo kazithengisi ukuthi kube kule mgwaqo, bekule mfula, bekule zintaba kumbe bekulani.
Lisaxoxisana ngalolu daka ePhalamende, yiziphi impawu ezimqoka eziphumileyo?
Okwakuqala, iripoti le njengoba sesiqedile thina njengePhalamende, isihanjiswa kumongameli welizwe oyafika laye eyidlulisele phambili laye sefaka eyakhe imbono. Isisiya ke nikwa abezekhi ukuthi becubungula leyo mbono esiyenzileyo bese bebona ukuthi yiphi elungisekayo bese belungisisa. Ikakhulu esikunanzeleleyo edalela ePhalamende ukuthi abangane bethu abePoland, izanu PF kanye leMDC, sibazwile kakhulu bengabantu abababaza ukuthi hayi iripoti le njengoba siyisolile kungangcono ukhetho oluzayo lumiswe lungasabi khona ngaleso sikhathi lapho kufanele ukuthi libe khona ukwenzela ukuthi iZEC ithole ithuba lokulungisisa lokho esikusolileyo. Kodwa thina abanye sithethi na ngokubona kwethu akula sizathu esokubana singalandeli isisekelo sethu sombuso ngenxa yale report. Indlela esirecommende ngayo sibona ngani isikhathi sikhona sokuthi iZEC ingakulungisisa.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende okukomiti ye-ad hoc ebihluzisisa ugwalo lwe-preliminary delimitation report. Obexoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ikhansili yakobulawayo namhla imanyene labosomabhizimusi abehofisi kamphathintambo wakobulawayo, ugatsha lwezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe kunye lohlangothi lwe-Environmental Management Agency ukusungula uhlelo lokulondoloza idolobho leli lihlanzekile. Lolu hlelo luqalele kuLobhengula Street, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma nomsakazi weStudio 7 namhlanje ngesikhathi bebutha izibi, umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uchaze ukuba ababuyeli emuva ngokubuyisela idolobho kuzinga lokuhlala lihlanzekile.
Uhlelo lolu luhle kakhulu, sizaza izakhamizi ukuthi zikhine ngisho lezindlini laphandle ukuze ubulawayo wethu ehlanzekile. Hayi, sesibona ukuthi ngcono sizenzele. Bazathi sebesitshela njengoba abantu libona ividiyo omunye efunga ukuthi abantu abangeke bephume ukuthi kumbe sebebanikazi bomthetho, sizahlangana emthethwandaba.
Obambele umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo umnumzana Charles Malaba uchaze ukuba bazathatha insuku ezintathu behlanza idolobho.
Hayi, sithekuseyo namnta siyaluthakazela sibili, siyabona ukuthi ama-stakeholders le government babona ngendlela esibona ngayo ezisithi kansili ukuthi basincedise lathi ekuklineni idolobho lethu lihlale lihlanzekile.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosikazi Sikhangele Joe uphathe ngodaba lohlelo lwabo lokususa abantu abathengisa okungekho emthethweni emzikini yedolobho.
Iplane lokhu ikhona, sizabakhupha bazaphuma.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kobulawayo unkosikazi Novuyo Mathonsi yena uthi bafuna izethekeli zizobuka idolobho elihlanzekileyo.
Uhlelo lolu olubuye logatsha lo-EMA lithi luqakathekile kakhulu ngoba i-tourism yona ngokwayo doesn't thrive in city. So lokho isenzakalo lesi abasenze lapha siyasijabulisa, siyasi-encourage lokuthi siqhubeke sibiza izethekeli ukuthi zibuye edorobheni lakobulawayo njengoba vele lalisaziwa njengedorobho elihlanzekileyo iZimbabwe yonke. Sifuna ukuthi libuyele khonapho ngoba bese lisukile esimeni solesi.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele lezisebenzi zakhe labo bebekhona bephatheka ekubutheni izibi uhlelo lwalamhlanje.
Hayi siyabonga ukukhathekile. Sina njengoba zethu flathe sithi ubone ngifanele ukuthi siphathe ngeke. Ngokukhathekile ukuthi sizokuthini idolobha. Sina siyansuku. Cha ngabantu kugugu abantu ukuthi babuye baziphathisipela kuma different platforms azilathele. Ukuzelela uhlelo lwe-ZITF. Sibona ukukhathekile ukuthi nxa abantu bemzini besiza kulumuzi bawuthole usisimene esingcono kulale service. So siyalubonga uhlelo lwe-ZITF.
Unkosikazi Sithembisiwe Ndlovu, umqondisi wezokuhlanzeka kwakoBulawayo e-Environmental Management Agency uthi bakubone kuqakathekile ukubambisana nekhansili.
Uhlelo lolu lusukele kwi-engagement meeting esiyenzileyo iviki elidlulileyo okukhangelwa ama-issues e-pollution endaweni yakoBulawayo. Uminista wethu we-environment wasekhuthaza ukuthi sibambane njengama-stakeholders sincedisane ne-City Council ukuthi indawo ihlanzeke ukwenzela ukuthi sikhiphe izibi ezikhona nokureduce ukwenzela ukuthi sireduce imikhuhlane engahambelana nokungcola kwedolobha. Uhlelo lulontshiwe namhlanje njengoba kade sikhona sonke sakhuthaza ukuthi asincedisane nini sikline indawo zonke ezingcolileyo lama-sanitary lanes.
Isikhulumi sekhansili uNkosazana Bonyiwe Ngwenya uchaze ukuba ikhansili ibutha izibi malanga wonke emvikini yedolobho ebusuku ukuthi emalokitshini babutha kanye neviki, kodwa izibi ziyanda emvikini yedolobho zibangelwa ngabantu abathengisa impahla ezehlukeneyo abangekho emthethweni kuhlanganisa labamabhasi asethwala izihambi emvikini yedolobho. Lokhu abathengisayo bayakuphika bathi ikhansili isikhulelwa izibi edolobheni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Owake wasebenzela uhlangothi lwamapholisa olwe-CID obikwa wadubula wabulala abantu abathathu ngeviki edluleyo ezikwenza esabelweni se-Mashonaland East umiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namuhla. UJason Mubevi ubotshwe ngamapholisa akwele Mozambique esezama ukuchaphela khona ebalekela amacala abewadalile eZimbabwe. Lokolunye njalo udaba olukusemthethwandaba umantshi udlulisele phambili ukuthoniswa kodaba lommeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Skala kucala letheswayo lokufuna ukugenqula uhulumende alibotshelwa ngomnyaka ka-2020. Umantshi uNkosikazi Wongaye Muchuchuti utshele amagqwetha kaSkala ukuba akenelisi ukusebenza namhla ngoba ebambekile ngokuyalungisisa udaba lomntanakhe esikolo. Kuthi ummeli weBudiriro edalele ephalamende onguye bandla eliphikisayo le-CCC umnumzana Costa Machingauta labanye abangamashumi lanhlanu ababotshwe ngomgqibelo labo baphindele emthethwandaba okosuku lwesithathu kucala abaletheswayo lokubuthana ngenjongo yokufuna ukubangela udlakela. Amalunga ebandla le-Mthwakazi Republic Party MRP umnumzana Lwazi Khanye kanye loNkosazana Sindisiwe Rhoitse Moyo ababesetheswa amacala amabili agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini mhlaka 5 Mpandula kumnyaka odluleyo sebekhululwe kwelilodwa ngumantshi kamthethwandaba we-Tradegold kobulawayo umnumzana Thabengwa Sangster. Kucala eliseleyo abalokhe beletheswa abasolwa laba babuyela njalo kumthethwandaba mhlaka 25 kuzibandlela lapho eliyathoniswa khona. Ngesikhathi bebotshwa bebehambisa incwadi kumthethwandaba omkhulu owe-High Court eyayilotshwe izikhalazo ngokususwa kwamalunga ebandla labo ayebika entolongweni ye-Kami Prison esehanjiswa kweye-Chikurubi Maximum Prison edolobheni le-Harare lase-Gwanda Prison. Umkhokheli waleli bandla umqondisi Moyo ucoxa le-Studio 7 ngokugcweleyo ngalolu daba.
yekuliqiniso ukuthi mhla ka 13 January 2023 uMajor Street uThawengwa Sengstar uthole ulwazi khanye noSindisiwe Hoitse Moyo bengelacala lokugqugquzela ipublic violence okulicala abathi bebotshwa mhla ka 5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe e-High Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya i-petition bekhalaza ngokuthi ukutransferwa kwamalunga ethu esuswa eGami esiya eChikurubi laseGwanda kwaku-unconstitutional and unprocedural. Ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapholisa ayehlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela Bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku insider i-public violence loku behavior in a disorderly manner in a public place. Baqhubekile ke behamba e-court kusukela last year kwaze kwathi ke mhla ka 13 uSengstar wathi kabalala icala.
Kubambe umlomo khonapho moyo kukhanya umantshi othonisa amacala awamalunga ebandla lenu umantshi olebizo elifanayo lulutho oluvamileyo yini khonapho
ngalisa ukuthi yena lo Major Street uThawengwa Sengstar onguye vele isikhathi esiningi ophatha amacala onke alokwenza lamalunga eMthwakazi Republic Party. Ukwenze njani ukuthi icala elifana nayo ele inciting of public violence likalwazi khanye lo Sindisiwe Hoitse Moyo okulicala futhi elaletheswe laba abangu abe MRP 9 labo batholakala belecala le inciting of public violence kodwa bona bagwetshwa i 33 months the 36 months wathi uPhatho Ncaba ongu-national organizer wethu laye watholakala elecala loku incite public violence yena waphiwa i 525 community service ayiqeda ngo-November okwabazinyanga ezintathu. Okusimangalisayo ukuthi uMajor Street uThawengwa Sengstar utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli-1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezishiyeneyo. Kuyakhanya ukuthi ukugwetshwa kwe-MRP 9 kwaba politically motivated ngoba bezavuka begwetshwa kwalala kukhulunyiwe enkundleni ukuthi bazophiwa i-community service baze baba-interviewa ngokuthi kubonakale ukuthi bayenelisa ukwenza i-community service lokuthi bazayenzela ngezindawo zamalokishi abahlala kizo. Ngelanga elilandelayo kwakungolwesihlanu sesilindele ukuthi hayi sizozwa bephiwa i-community service uhlelo lwabuya solutshintshile kwathiwa sebegwetshwe 33 and 36 months. Sezwa kuthiwa i-directive ibuyile ivela khona le Harare ukuthi kabaphiwe leso sigwebo. Ngakho ke yikho sithi siyamangala ukuthi i-charge efana nayo ilezigwebo ezishiyeneyo.
Ulwazi khanye lo Sindisiwe Hoitse Moyo bebesethethwa njalo elinye icala lelo ke bathi lizathethwa nini?
Bebesithiwe nelinye icala futhi elo public disorderly conduct abazabuyela emthethwandaba futhi mhlaka 25 January yona lenyanga. Sithanda ukwazisa abalandeli bebandla leMthwakazi Republic Party lo Mthwakazi wonke jikelele ukuthi abethu laba bamelwe ligqwetha lethu ubaba uMr. Ngqobani Sithole oyibambe kuhle indaba yabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party MRP obexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala ogatsha obona ngezomnotho wesizwe kwelemelika unkosikazi Janet Yellen uhlangane lomsekeli kamongameli weChina umnumzana Liu He namhla kweleSwitzerland. Umhlangano lo wenzinga eliphezulu phakathi kwamazwe lawo mabili kusukela ngenyanga kaLwezi ngesikhathi lapho omongameli bamazwe abo bevumelana ukusebenzelana. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wamukele inhloko kahulumende weNetherlands kungxoxongo lwesibili mayelana lemikhawulo yokuthengisela eleChina ubucwepheshi bokwenza amachip. Umnumzana Biden ufuna eleNetherlands lisekele uhlelo lweMelika lokwenqabela amachip olwasungulwa ngenyanga kaMfumfu. IReuters ibika ukuba umphathintambo wogatsha lezokuthengiselana kweNetherlands umnumzana Liesel Schreimacher ngesonto uthe ilizwe labo kalisoke liphange ukuvuma izifuno zaleMelika ezimayelana lobucwepheshi bokwenza amachip.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sixoxa lonkosikazi Talenta Ncube Sox owakhulela koBulawayo, yena edabuka esabelweni seThekwane ePlumtree.
Ekhaya ngizela ePlumtree eThekwane, but ngikhule ngazalelwa ngakhulela koBulawayo, but nantse sasihamba isikolo nxa zivalwa, nxa umntana eKhalangwe yabuka izikolo zivalwa, sahamba lebiye emakhalangeni sibona izihlobo omakhelwane. So sikhule nje sihamba back and forth between Bulawayo and Plumtree, and then of course our boarding school sesingani sesikhulele.
Wasusiza ngapha kwele Melika, kuyini okwakuletha ngapha njalo wabuya nini?
Sabeya ngo 2000, I think avele laphana general isikhathi sangikhona abantu nje bakungani sokushishinika ekhaya ngalesuka sokulo uhamba hamba okuthize. Sasike sazama-zama, you know, coming out of college, ucabanga ukuthi sizayenzani, sesebekhuthelela ukuyenza lokhu nalokhu ekhaya, but kwakungani kwezinto kwangikhona kakuhambi ngendlela esasifuna uhambe ngayo. Sacabanga ukuthi hayi, ngcono sizezama ukuphuma siye esikolo siyezama ukudinga lawo ma-masters. Nangifunde lo mngani wami wayengu-American, Mr. Yuzette, ngo-2004. So nguye owasincedisayo ukubuya ngapha.
Wabuya lomdeni wakho?
Ngaseneso
sikhathi lalila abantwana?
Sasilomntwana yedwa. But hayi, umntwana wasala ekhaya because isikhathi sangikhona mina ekhaya sasithanda nje ekhaya. Kwakungani kucabanga ukuthi sihambe phambili endaweni esingayaziyo, sihambele umntwana. So umntwana wasala, sasesibuya sodwa ukuthi siqale sizobona ukuthi kunjani.
Lithe selifikile, kuyini elakuthola kunzima ngempilo yangapha?
Kwakunzima mina engikukhumbulayo, kwakunzima sibile kakhulu, yisizungu. I don't think ukuthi anything nje yayisilungiselela ukuthi kuzaba njani ukuba yini lokho. Thina sifika sase-New York, so owangelala muntu oyedwa omaziyo. Indawo yesikolo mina ngesikhathi sangikhona ngangisakhangele ekuzeni e-Canada, sasesizama nje ukudinga ngapha, but hayi, isizungu sasesibulala e-New York up until omunye umngani wethu wazi wathi buyanini e-Indianapolis. Indianapolis yayilamazi bakwenza amaningi, so Indianapolis wasiya ngoba kwasekuvele sekule-community and abantu babencedisana i-information, indawo zesikolo London. Hayi, impilo yethu yabangcono kakhulu sesise-Indiana. So sahila ngama-weekends amazimbabweni sasihlangana, even sesingama-international students sasihlangana. So kwakule support family, izinto that were going through, you know, socially i-support yangkhona yayisikhona. So Indianapolis yayile quality of life sinde passengers wayo.
Kuqakathekile ukube livakatshelana njengabantu abavela ndawonye.
Ngithi mina vele lakathe siliya kungimangalise nxa abantu ngiyazi ukuthi abantu ekuphileni lapha abantu bayakhubana landani, but hayi, mina ama-Zimbabweans angikhole ukuthi ngingafuna ukuhlala lapho ngela ma-Zimbabweans khona sekule-total. I think sesungisangikhona lokujuka impilo kungangibulala.
Lithe seliqede ubufunda lapha selenza ama-masters, kwaba lula yini ukuthola imisebenzi?
Yazi, i-Indianapolis yabangani iyakhathaza. Kwakuhluka naye ukuthi indawo zingaba zincane, I think abantu abaqhatshayo bayakhetha. So mina kwakulula for I think ukuthi like ukuthi ungene sakuya sangena lula, but ngoba sesiphiwe izibindi ngabanye abavele sebekhona right. Nakusikhathazanga ukuthi singene ku-accounting vele sifika, sahle safika sangena kwakufathwa i-accountants on call Archelon Finance, sahle savela safika sangena sayasebenzela ama-insurance company.
Liphila ngani njalo kuyaphileka yini ngomsebenzi eliwenzayo lapha eMelika?
uyaphileka because ngisese sikolo kwakululu ukuthi ngapha ngise sikolo ngapha ngiyenza some tempo work ngoba i tempo work lakho yayikunika freedom ukuthi ubona bona ama corporate environments ahlukeneyo but isikolo sasuka sadura siqale sasasihambe isikolo sonke nomkameli ngesikhathi at the same time but yeah ischool fees ukuze imali sasikubambanisele kwasongani sokuthi lati liyasebenza lisezo lokuyithiwa abumasinyane so kwagcina mina sengiqhubeka yena esingambijana but sena wahle wangena ku-professional lokuzenin like real estate accounting so nguye owangincedayo sengiqede lami ukuthi amfundise real estate accounting so sengi-interviewer for a professional job I interviewed for a real estate accounting job.
Unkosikazi Talenta Ncube Socks isizalwane seZimbabwe esixoxelayo ngocingo eseTexas khonapha kwele Melika. Amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe bengekho kungekho emthethweni akukho kusisekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula okuthi amalunga ayo azakuya ezikolo ayovimba abantwana abangela maphepha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolo lubahlile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi i-permit iphele. Lonyaka iphela ngoJune i-permit le. So umntwana uyabela engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngama-permit ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eboda lapha udindele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sabo siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye kuthi e-February abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithi ngoba lama officials awe home affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindele sethu isikhathi esipinyiweyo, omunye adindele nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kwinto ikakhulu abezikolo khona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
Ukuthi bathole amaphepha babugande kunzima kakhulu. Kunjengokungena kwekamela, ikhanda lekamela lingena enariti ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona. Nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo vele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply i-permit yakhona izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awa bantwana ke abanzima khona. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ukuthi nabazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile awa bantwana abalula. Kodwa nxa umzali engawazuzanga awa bantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le. Ukuthi when ngama families that are being uprooted la you are uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lomsebenzi elizweni. So akula muntu omfuna. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ngamafitshane. Amalunga ePhalamende namhla avumelane ukuthi ugwalo lokwabiwa kwendawo zokuvotela elizweni lwePreliminary Delimitation Report kumele luqale lulungise impawu ezithile andubana ludluliselwe phambili. sasimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Said sitha sidibane njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.